into qathele ukuthi abantu bafundiswe ukuthola retha iviso omunye umuntu kumbe ukuthola retha umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababebandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukati abantu bangathi beyimulinye bexabane kubangwani.
Makhumalo ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala kumele kwenziwe yokuthi ibandla lezamaPF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze batshayana ngoba sekuyazi ukuthi ibandla lezamaPF lisebenzise ukusebenzisa ubudlangudlangu ukutshaya abantu. Sikhuluma kunjenje njengebandla le-NGC silomama uMisishumba weNdirengwa othiphele umuzi ngabantu bezane okusho ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukushaya abantu nokushisa sikhankasela u-2018 abantwana bomuntu munye izimbabweni yethu sonke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda ngasenjena sikhankasa ngasenjemuni sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo yibona ye sinombono etsheleyo ngababandla esiwalandelayo kodwa kakutsho ukuthi kumele sile kumele senzeni sazi sikhankase sedlulane silingelelane siyehlangana emabhokisini.
Babunkomo, umongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana singathi asamlalela nawo umongameli.
Ya, liqiniso khulume kuhle ukuthi umongameli uyabe xwayisile khulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini lezintweni zesiKristu uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale kodwa ayisikho kuyinjongo zobusitho nje ukuthi umongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Xa kusenzakala okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018 ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulelayo abanye besho ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqondo.
Hayi, inkodo le ekhuluma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona yikuthi iyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili phakathi komphakathi. Nxa sebengasenzi ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayenzisa uDlakela. Okukhona yikuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona uDlakela, babayefika bakhulumise laba bantu abezidlakela umlotha. Yiza ngalezano abana ne-MTC ngoba izano yena yodwa ne-MTC elwa yodwa ukwenzele ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumile libathathise umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela kakuyesindwa ilungise lelo Dlakela.
So umcabango omuhle lo baba Nkomo.
No, umcabango omuhle ngivumelana laye ukuthi nenkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani abantwana bayiphi party, sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokhu engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi yinto esayizwelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonokho.